Asikahlangani labafundisayo abavela ku Ministry ye Health. Asikahlangani labo abahamba befundisa abantu ngokuqakatheka kanye lokuthi ivaccine yona leyi kayisiyo ngozi empilweni zabantu. Besingakahlangani labo, ngiyakholwa ukuthi uhlelo lo lakade ngikhuluma ngalo ukuthi balabe besithi bakhangelele ukuba lohlelo, ngiyakholwa ukuthi khona luzahlanganisa khona lokho mhlawumbe ukuthi beqale besiyahlaba laba abahlabayo, kodwa betshela abanye njalo ukuthi khona injection le eqakathekeleni. Okwakhathesi hayi, abantu nje basazibonela ngaphakathina kwe-social media lokuzicabangela lalokho abakuzwa ngabanye mhlawumbe abasemadolobheni mba abantu ababo lezihlobo eze kwamanye amazwe, kodwa okuvela kuhulumende hathi akukatholakali, asikabi lakho lapha emakhaya.
Abezempilakahle sizwa kuthiwa abasukumeli phezulu ukuyahlatshwa ijekiseni yakwele China le, ngoba abaningi bathi kabayithembi. Ubona lokho kusiba lomthelela bani kuzulu nxa sesifikile isikhathi sakhe sokuthi ahlatshwe?
Kuza kuba nzima komo ukuthi khona nxa kuyukuthi lawa ama-vaccine esetholakele ukuthi khona umphakathi wonke uwathole ukuthi abantu besukumile phezulu bekhona ngenxa yalokhu akuvele kukhona engqondweni zabo nxa kukhulunywa ngezinto ze-China. Bese kusuka khonapho bese kusiba lokuthi njalo abantu bona vele sebezwile ukuthi labe libabonayo abakhokheli abangani bayahlatshwa, ungani bahlatshwa ama-injection amanzi. Nginjenje baningi enhlangana labo abafika bethi hayi sisakuthanda ungayi ukuthi khona uyehlatshwa injection yona leyana. So laba abantu okwakhathesi ngingatsho nje ngithi abantu injection leyo kabayithembi. Ngangikwazi ukuthi kuzakwenziwani ukuze abantu ke beyithembe le injection ukuze labo besukumele phezulu behambe beyekwenza. Ngokubona kwami njengoba uchilo even la kuma health workers kwakhona kuyakhanya ukuthi abaningi sebebanjwa ngamandla ukuthi khona wonke umuntu uyahlatshwa, ungani kakusela kukhetha. Kodwa ngabe kuthiwa khona bayaphiwa ukukhetha, ngiyakholwa noma lebona abaphakathi kuma frontline health workers akhona lamanye ama frontline workers, ngiyakholwa ukuthi khona i-resistance enkulu kade yatholakala. Kuthi ukuthi ke kuningi okufuza ukuthi kukhutshwe sobala, not only nge-injection le nge-vaccination yona le, but jikelele nje ngokuthula umkhuhlane yikuyini. Kule mbuzo eminingi esebantwini mbona ngani njengobukhokheli njengohulumende bebengakasebenzi kakhulu ukuthi abantu bebafundise, not only kubafundisa kodwa njalo lokuthi abantu bebephe ithemba lokuthemba ukuthi hayi injection leyi yi-injection sibili engasebenza la kwamanye amazwe.